Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka uBhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba. Kodwa kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya loba libalele. Izakhamizi zikaWard 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zimpisi.
Ngathi ngivuke ekuseni lami kwaba lesithulini, fika ukuthi hayi sibele bawuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasengithola izimvu zami zisabalile, ezinye zibe ezinye zile. Ngasengithola ukuthi hayi zonke zigcwile igazi hawo. Ngathi ngasemounted, kathi kwaba nje uhamba njani. Ngathi hayi limuwa, fika ukuthi ezimbili ezazisekwizimvu zilithotayo. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudule zachabisa ukuthi umgwaqo. Sengithola umgogodlane omncane owenye okodwa, sokumbayimbayi nje lakhona sengidinga engadinga. Kwathi leyinye inqama yadliwa umsila engancane yankona wasala ungancane. So yakhanya ukuthi vele hayi msamente ningaze ngagcina ngiyicedisa.
Impisi lamakhankala abikwa echathamela izifuyo entangweni, kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mina sengiphelelwe amazinyane, ngabona from last year ngidlelwe amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi. Ngidlelwa ngamakhanka. Amakhanka vele asesijahle kakhulu ukuthi vele sokuze kusehlele ukuthi sifuye. Kutala lapha sikhula thina impisi vele sasezivele Gwamba khonale. Lapha sangisibila zosiyamangala. Lamakhanka abemalutshwani la. Kodwa khathesi asimane ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu.
Sidlelwe imbuzi ezingu-8 ngamakhanka, konke lokhu ngamazinyane, ungamazinyane vele ahambala ukuthi kungangenxa yokuthi zazizala amaphahla. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabamba inkukhu yami, ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto, ngibamba imbuzi, ngiyathenga igogogo ngidlele abantwana, ngiyobhadalela abantwana lesikolo.
Umnumzana Misheke Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede, ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihambe ebusuku, lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini. So omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ekuthathe njengokuthi ngokuyinja kati yimpisi, then umuntu sokumlimazile or sokumbulele. Ube ngibone ngani abana kuyaziswa ama-department anjenge-park or abe-veterinary just to say bona laba abantu or even the police ukuthi khona abantu bona labo ama-department bona laba abekwazi ukuthi sokulinyamazana enjalo esigabeni, maybe bona bangathatha ilungelo ababona lifanele.
Ongukansila kuWard 19 umnumzana Nomendebele yena uthi lolu hlupho lubangelwa ngabazingela okungekho emthethweni asebeqede ompunzi labobhalabhala.
Ngikhuluma nje kuthangi ike yakhala sibili kakanzima sibili, yazwakala sibili ukuthi isidlile lokudla. Siyapho ngibona izinyamazana zinyamalala, esizifuyo zethu zinyamalala. Sesike sareporta sakhuluma lasekhansileni ukuthi isibanda lesi sikhanya sesisiningi, asikatholi iresponse.
Isikhulumeli Zimpacts umnumzana Tinashe Farao uthi usehlomise asebenzelana labo ngalesi sehlakalo abengakasizwa, egcizelela njalo ukuba uphenyo luza kwenziwa izakhamizi lezi zibikelwe inyathelo elizalandela. Amagqwetha aweZimbabwe Environmental Law Association athi uhlupho lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu lokhu lukhula, lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2016 kubangelwa isimo sendlala edalwa yikungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi, ukuzingela kanye lokuswelakala kwamanzi. Uhulumende ekuqaleni kweviki uveze ukuba usesungule uhlelo lokukhangelisisa umthetho we-Wildlife Amendment Bill ozaxazulula ukuhlalisana kwabantu lenyamazana zasendle njalo ukhangela indlela uzulu angathola ngayo inzuzo kwezendle. Lesi sinqumo silandela ukufa kwabedlula amachumi phose ayisikhombisa 68 ngomnyaka ka-2022 lokufa kwabalichumi lanhlanu solekho umnyaka lo uqalile bebulawa nyamazana zasendle. Kubikwa kulabaningi asebelinyazwe basala bengabakhubazekileyo ngenxa yokulwiswa zinyamazana lezi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi, nginguNokuthaba Dlamini.